ukuthi abantu kabachitshiswa amadola ukuthi kube le ukuze kungezelele isikhwama sokuthi kube le birthday party ekamongameli yelizwe. Manje abantu kakubaphathi kahle, abantu bayethukile kakhulu ngoba indlela okukhanya kusenziwa ngayo kwenza abantu bangaphatheki kahle. Njalo futhi nxa kunguhulumeni othi uleta yethu abantu bakhiphe imali, abantu basuka bangabi le choice yokuthi benzeni.
Sizwa kuthiwa abalamaplazi bona labanye baceliwe ukubana bakhiphe inkomo, kuhamba njani la?
Yes, into enjalo siyidulile sibili, kuthiwa abantu labakhiphe izinkomo. Awonke umuntu kumele akhiphe lezisebenzi zikahulumende, lazo ziyathithiswa. Kuthi izikolo ezilamabhasi kumele zilethe amabhasi awo azothwala abantu ngokuya ephathini kamongameli. Into ekhona kodwa-ke thina njengabantu abamela amalungelo abantu sifuna ngani yikuhlukuluza abantu ngoba sekufuna sonke umuntu ukuthi akhiphe imali yokuya epartini. Okwesibili okusiwarayo ukuthi ngasekwazi ukuthi i-transparency imali yakhona naleyo iza kuyafika yini epartini kumbe izadliwa futhi endleleni. Kuvele ukhanje kungani kungumkhuhlane wakhona abawujwayele ukukwenza kwezindawo nxa sibuza khani indawo eziningi vele bayenza njalo. Njalo futhi uhulumende kakangana mali, so badinga izindlela zokuthi kube le mali. Akhona lokho kodwa futhi sithole le mbiko yokuthi amapolisa azengela abantu eflows esigabeni esiye sigacele i-National Park bethathe sikabantu kaba bedingela abantu amacala enicala nje kwajola kalo makhala ekukhwini kuthiwe khona ulento incriminating information bakufayindisa $20. So-ke izinto ezenzakalayo kulungiselelwa ukuya epartini birthday kamongameli.